Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
hathi amboni sivumelana na lokuvotela leli bill kubana siqhubekele phambili
idale lesenethi likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kokwalo lweconstitutional amendment Bill number 2 ibandla le MDCT lisithi kaliboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba ezimbi abangavumelani lazo
amalunga eMDC Alliance yodwa abotshwayo yodwa lethwa kumthethandaba bekethisa lawo macala awe COVID
ibandla le MDC Alliance lona lisola uhulumende lisithi ubo amalunga alo echiya abanye abephula iziqondiso ze COVID-19 kubhubhe abathathu ngecoronavirus yeZimbabwe izolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kube abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abalichumi lanye belomkhuhlane lo lokho kukhweze inani lasebebulewe ilumkhuhlane selokhe ufike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1573 asebetholakile belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,293. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,683. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisithupha 5,634. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 437,751. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamachumi phose alikhulu 99,765. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kokwalo lweConstitutional Amendment Bill number 2 ibandla le MDCT lisithi kaliboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba ezimbi abangavumelani lazo. Lokho kuyamangalisa ngoba ibandla leli libambanele lezanu PF kumaviki amabili edluleyo kudalela phansi ele House of Assembly bapasisa libhili iyona epha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla okukhetha abahluleli bemithethandaba bengazange bavivinywe nguZulu. Imupha njalo amandla okukhetha abasekeli bakhe athi ukuthi bakhethwe nguZulu njengalokho okwalotshwa ngabantu kusisekelo sombuso ngo-2013. Unkosazana Thokozani Khuphe labanye abathathu yibo kuphela abe-MDCT abavota besala ukupasisa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso lokhu bebambane labe-MDC Alliance kaMnumzana Nelson Chamisa kudale le House of Assembly. isikhulumeli seMDC umnumzana Witness Dube uthi kunengi abangavumelani lakho kulibhili okuza kwenza bengayivoteli.
Ntunga ngise ngihlala endabeni emqoka ngaleli bhili indaba yama running mates le ndaba yama judge ngichasiseke kubalaleli ukuthi thina njenge MDCT asivumelani lodaba lokuthi ama running mates akhitshwe ngoba lokho imibono eyavela ebantwini bezimbabwe yebo kambe singavumelana lokuthi mhlawumbe kuchasiswe ukuthi u running mate lo kungasetshenzwa njani kuchasiswe kube sobala ukuthi umsebenzi ka running mate vice president kumele ume njani kodwa ukuthi ukhitshwe into eyabunjwa ngabantu ngomva kwe Copac hatch njengebandla kasivumelani lakho ngoba lizakhumbula kubani MDCT yiyo eyakhokhela yafuqela ukuthi ilizwe lize lenze iconstitution entsha sinanzelela ukuthi iconstitution eyayikhona yayilokho esikuthi ceasefire document eka 1979 kwakuyi constitution yomlamlankunzi hathi eyokwakha ilizwe so imigca enjengayena leyo eletha idemocracy ukukhululeka kwabantu abaningi eZimbabwe asifisi ukuthi ngabe iyakhitshwa ngulandelela yena le yamajaji yokuthi umuntu nxa esemdala hayi kathathe la ipentsheni ake ayephila nabazukulu ngikhaya mhlawumbe inkosi ingakamvakatsheli yiyo iposition yebandla le MDCT iqhakathekile kakhulu ikambe siyakubona sibili ukuthi ibhili leyi singathi ifana le lemonade kukhona okumnandi phakathi kwayo okunjenge youth quota le women quota lokunye kodwa sizizwa kabanzi sifuqekile ukuthi sithi thina hayi akungakhitshwa iclose le
ilanxa bekhona abane abavota besala ukupasisa libhili abebandla lenu kudalela phansi isabona abanengi belivotela okwenza abanengi bathi selithengisile njengebandla kuvotwa nje kudalela isenethi ungatshela abalaleli ukuthi azavota njani amalunga enu
abathi sesithengisile kumele bananzelele ukuthi thina njengebandla le-MDCT silanda zonke indaba ezethulwa ephalamende ngelihlo lokuthi ilunga ledalela ephalamende yebo kambe lingabe livela ephathini kodwa kumele lihluzisise izinto likhangela ukubana lenzela abantwana bezimbabwe bonke lisenzela ikhathesi lekusasa esingalaziyo ukuthi liyavuka linjani ngakho kasila mahloni lokuthi sithi thina siyahluza indaba sivume lapho kumele sivume khona ukuthuthukisa khona ilizwe sale lapho sibona khona ukuthi kuyabisele ilizwe njengakuyona libhili ekhona so asisingeke sifunge ukuthi sithi siyangena ephalamende sithi sesisala lokho singazange sikuxoxe kuzaxoxwa futhi kusasa kuzaphikiswana ngakho kusasa sibone ukuthi impumela iyasifikisa kodwa okwamanje ngisakhuluma njengakhathesi kungakaxoxwa okwakusasa hatshi amboni sivumelana lokuvotela leli bhili kubana siqhubekele phambili
umnumzana Witness Dube yisikhulumeli sebandla le-MDCT
Yebo 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 thaka vamuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethilela khona pha ku Studio 7 maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM namhla siqhubeka sikhangela udaba lohlelo lukahulumende lokuhlaba abantu iJackson yokuvikela iCOVID-19 vaccine sixoxa njalo labatsha abazisebenzayo sigxile kuziqhubeko abangabe bedibana lazo lamacebo angabe ebaphathisa ukuphila ngalesikhathi ilizwe lilwisana le COVID-19. Sikuba indaba lingakhutshwa ilolu hlelo ku Studio 7 lilabi uMike Hobe ngo 8 ntambama.
Ibandla leMDC Alliance selethe seuhulumende weZANU-PF umlando wokulandela imigoqo yeCOVID-19 ngobandlululo kulandela imibuthano eyenziwe kobulawayo ngempela sonto kungela ngitsho loyedwa obotshiweyo. ozithi ungumfundisi umnumzana Pashin Jamfa ubonakale landelwa ngabasakhulayo abanengi kuleli dolobho ngomgqibelo kodwa kabazange baphanjaniswe ngamapolisa. Kube njalo lombuthano wenhlanganiso ye-Affirmative Action Group obulabantu abedlula inani labavunyelwa ngumthetho phansi kwemigoqo ye-COVID-19. Kucele le MDC Alliance banengi ababotshwayo besetheswa icala lokwephula imigoqo le. Abanye babo ngumeli weHarare West edalele parlamente unkosazana Joanna Mamombe lonkosazana Cecilia Chimbiri bona asebelenyanga ezimbili bevalelwe ejele leChikurupi. Ababili laba baza kuza namuhla ukuthi bayaphumelela na kusicelo sabo sokuthi bakhululwe ngebheyili lidalele High Court. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithani Chirota.
Phela siyakwazi ukuthi iCovid lomthetho ehambelana lokuvikela ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki. Uzananzelela ukuthi amalunga eMDC Alliance yodwa abotshwayo, yodwa lethwa kumthethwandaba bekethisa lawo macala aweCovid. Njalo kuhle kutshengise sobala ukuthi kulokwethusela lokwethuselana okuyabe kukhona okungabe kule njongo yokuthi abantu abatsha bengaphatheki kuhlelo zombangazo. Lokhu yinto esiyisola kakhulu njalo asoze sithandabuse njengabantu bakomdudu ziyathuna.
Manje njengebandla alisoze na lifake isikhalazo kuhulumende ngokuthi bakhona amalunga enu abotshwayo ngokuthi ephula imigoqo ye-COVID-19. Namba siyababona uJoanna Mamombe sebelenyanga ezimbili.
Thina besikhangelele ukuthi inhlanganiso ezinjengeZimbabwe Human Rights Commission yizo ezingabuya zilalele uZulu zitshele uhulumende lapha aphambanisa khona, ngoba phela ukukhuluma lohulumende kamnankagwa ufana lokukhuluma wedwa. Ngokukhuluma lento vele engezwayo, into engaphiliyo, ufana lokukhuluma litshe ke ubuzukhayelela ukuthi kwesinye isikhathi litshe lingakuphendula. Hhayi, akusoke kwenzakale khonokho. Kuyabe kuyizifiso, ngoba phela yena umnankagwa vele simfanisa lo muntu oyisacuthe, ngoba into ethwa lusizi ambone ukuthi yinto alayo, yinto le vele ayiswelayo. Kodwa into eludubo kakhulu ukuthi inhlanganiso njengeZimbabwe Human Rights Commission bezikhona inhlanganiso lezi umnyaka ophelile leyo abantu bethunjwe ezindlini, abantu be-MDC behlukuluzwa umnyaka ophelileyo, kodwa bona bengephetsheya komgwaqo abazange befike emahhofisini ethu ukuthi babuze ukuthi kwini okukhathaza abantu. Abazange bebe le-report eya kuphalamenti ekhuluma ngokuthunjwa kwabantu. Lakathesi abantu bebotshwa kangaka, iZimbabwe Human Rights Commission ayizange ibuye. So sinanzelela ukuthi yibo abangani basibisele emuva kuhlelo lolu okukhulula abantu beZimbabwe, ngoba bona yibo abamele benanze amalungelo abantu, kodwa asikuboni khonokho.
Lilawo na amacebo kumbe sithi ukulungiselela ukhetho oluzayo likwenza njani ngalesi sikhathi lingavunyelwa ukuthi abantu babuthane bebaningi?
Amacebo akhona ukuthi singene ebantwini. Njalo siqalise ukusebenza lezeki ngo-2019. Bafike emahofisini ethu bekhokhelwa umama wezeki othiwa Mrs. Kupe, besitshela ngendaba ze-delimitation lathi sahle saqalisa ukusebenza. Kodwa sinanzele ukuthi kuqalisa i-COVID-19 ama-lockdown anala kusuke kwaba nzima ukuthi sirejiste abantu.
Umnumzana Swithani Chirota isikhulumeli se-MDC Alliance kobulawayo. Ukhanya ugxila impande umkankaso oqhutshwa zinhlanganiso ezizimeleyo enkundleni zokuxhumana okukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho luka-2023. Umkhankaso lo uqhutshwa zinhlanganiso ezithiyeneyo ezigoqela i-Election Resource Center. Inhlanganiso lezi zilenhlelo zokuthwala abantu ngaphandle kwempatalo ukuze bayebhalisa emahofisini eZimbabwe Electoral Commission. Uhlelo lokubhalisa abantu lolu luqale kunsukwana ezedluleyo. Amabandla ezombusazwe lawo athi alezawo inhlelo zokuhuka abantu ukuthi bayebhalisa ikakhulu labo abazavota okwakuqala. Ibandla leZANU-PF lona lithi lijonge ukubhalisa abasekeli balo abayizigidi ezinhlanu 5 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okuliqiniso yokuthi izinhlanganiso ziphathekile eziningi kakhulu uma ukhangele indlela abantu ababuswa ngayo. Wabona u-2023 sekhatshana ukubana bevote engxenye kungaba lohulumeni ongabatshintshela. Njalo bakubona ukuthi as long as bengazange bakhuthaza i-special ama-first time voters ukuthi bebhalisa ngobuningi babo. Kulezi ndawo ezingani zibanjwe i-opposition ikakhulu emaNdebeleni ukuthi kungakhathwa inumber yama-constituencies, yikho khonokho osokubangela ukuthi abantu beyibone i-need yokuthi bekhuthazane ukuthi bebhalise ukuvota ukuze ama-constituency engakhathwa. Njalo ngombusazwe okhona wonke umuntu uyafisa ukuthi ngalubani ukhetho luba khona masinyane engxenye kungaba lontshintsho kube kungena uhulumente ongaba lesikelo, ngoba abantu beZimbabwe uma bakhangele sebedubekile, laba abaphethe intambo bayazincindela kuphela. Ungakhangela yonke nje izinto ezenziwayo kazenzelwa ukuphathisa abantu, kanti sibavala ojova bathi bayaspreada i-corona, kodwa eqinisweni amabhasi indlela agcwaliswa ngayo abantu bayabe kule standing, abantu bepacked okubonisayo ukuthi hayi ayisiyo ndlela yokulwisana le-corona, kodwa indlela yokulwisana le competition ku business. Ngoba amabhaso nalaka zomkhulu kuthiwa ngaka zomkhulu, kodwa akulaqiniso lokuthi aonwa yiparastatal kumbeni ngumuntu osebenzisa ibrand kazomkhulu ngokwakhe.
Emaphandleni lakho sokuqalisile yini ukubhaliswa abantu?
Emaphandleni abantu bengaye bengaqalisa ukubhalisa, kodwa ngubonileyo ukuthi isiqalisile ibandla ukuthi ispecial endaweni zama-resettlement ukuthi abantu kabahambe babizwa ngani ukuthiwa kuyalungiswa ama-title deeds, amafoma lokuze nizona ezizincwadi zokuthi behlale ngokusemthethweni, kodwa kube sekuthiwa kuzalungiswa la ma-structures. So kuyatshengisa ukubana lalo ibandla lona leli lincindezela abantu sesiqalisile inhlelo zokuthi lizilolonge lilungiselela ukhetho. Kodwa itarget yabo ye 5 million kayishiyananga lezithembiso zawo zaminyaka yonke ezingekho realistic. So libandla elihlala livale ama-targets amakhulu lisenzela ukuthi liqilibezele abantu, kodwa linganantwe lizayigcwalisisa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni? Iphephandaba le-Chronicle lithi uhulumende seqalisile ukubhalisa abantwana ababengakathathi ama-birth certificates ngoba bebelethwe ngesikhathi ilizwe livaliwe ngenxa ye-COVID-19. Iphephandaba linye lithi njalo umqando osudlangile elizweni kulezi nsuku ulethwe lizulu elivelele ngakwele Botswana. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani bonke basakazi abahle, basakazi be-Studio 7. Hayi, siyabonga kakhulu ke umsebenzi wenu elusebenzayo, buhle sikakhulu, ubalulekile. kuluma ngisegodla eJohannesburg eSouth Africa kodwa ke into engani iyachaya kakhulu ebantwini yile okuloke kuvala amaboda njengoba kuvala amaboda kuvale lezi zinto amabhawa livalile nabantu abasakwanza ukuthenga kahle itshwale emabookstore nokuhamba iloko livalile right through and isikhathi livalile isikhathi liwisa umnotho weZimbabwe mo angani liyakhe lifunde kwamanye amazwe libone ukuthi avalile kodwa alezinye ingxenye azivulayo ukuthi kungene umnotho kancane manje namalivala libuye futhi liyayibona iZimbabwe vele lizwe elihluphekelayo elikhasa ngamadolo phansi enye into ebalulekileyo nje ngithanda ukuthi angani kwenzeka umnankagwe lo eke thathwe isiye esibhedlela esikhulu faranangata eke shek ingqondo ukuthi ziyasebenza na iy'ngqondo zakhe lezikagawule noma hhayi azisebenzi out of mind impilo yakhe naleyo kubulala abantu angeke iyeke and vele sahle sabona kuthunyezile ukuthi esekhipha umngabe ngodlame ezongena futhi yena ngani kwangena omunye umuntu owayengabulala abantu ngani kwakengcono siyabonga
Salibonani, balaleli be Studio 7 kunye nani basakazi. Hayi ke ngu-Anton Mkhontwana lapha Plum Trim Points. Ebengukhangela kakhulu elizweni lethu ngurhulumente wethu awayeyikhuluma nje indaba ye-COVID kodwa kayinakanga into engekhoyo nje ukuyinakile ngoba ungakhangela izikolo zethu abantwana ngendlela abagcwele ngakhona nangendlela abanyathana ngakhona eklasini kakula testing uma bengena ukuthi behlolwe kakula even i-sanitizer kakula bangena nje noma kanjani abanye kabalawo la ma-mask kusho ukuthi mayethi khona ama-teachers ehlatshiwe labanye abafundi basho ubale izikolo ezisemadorobheni nesemaphandleni ngapha hayi kusho ukuthi vele sizinyamazana kasisibo bantu eZimbabwe noma bekhuluma ngokuhlatshwa konke lokhu thina ngapha emaphandleni hayi kasikwazi sikuzwa ukuthi abantu bahlatshiwe abangaka abantu bayalokuhlatshwa ukuthi yibapha bayalokuhlatshwa thina singazibone lalowo muntu uthi uyasihlaba kasikwazi ngoba labantu bethu bophungunyathela phela ezikolweni yabo kabahlatshwanga kabavikelekanga namatitshala kabavikelekanga so angazi ukuthi uyabe zama ukuqamba amanga kubani uhulumende wethu ngoba ngamanga lawa bekhulunywa ukuthi ezikolweni Fikiri kamanga luhlatsa hayi ngiyabonga
Salibonani ku Studio 7 emsakazweni weMonde weSindebeleni igama nguRichard Sibanda ngoba seButswana kulapho engizabalaza ngikhona bengithanda ukubingelela uzulu wakithi eSindebeleni kugoqela nje yonke indawo abalaleli bonke lani baka Studio 7 elisibikela izindaba ezimnandi imihla yonke elisemsebenzini omuhle kangaka ngiyaxolisa ukurekhoda mhlawumbe kuba mutembijana kungokuqala ngikhuluma kulo msakazi omuhle bengithanda ukukhuthaza uzulu wakithi umthwakazi ukuthi azame ukubambana siwasebenzisane babe bamunye bengakhethani loba bengabandlululani kodwa sibabe munye bezazi ukuthi bona ngabesizwe sikamthwakazi bebambisana zonke izikhathi aluba baya ngokufisa kwami bamise ukubumba amaqembuqembu loba amaphathiphathi amaningi kodwa babambisane bakhangele iphathi elimvelaphi leli kusasa labe liqhakazekileyo loyiphathi ezabanikeza ukuphumula loba ukuphila bazame ukumisa la maphathi abuye batshela ngegugurawundi bathunuka izilonda ezikade zaphola bona bakhangele le kusasa eliqhakazekileyo ukuze phela kuvuke isizwe sikamthwakazi lezi nganda lapho zingena esikolo ziphumele mphumela kathesi ungakhangela esizweni sikamthwakazi kulapho kulomnotho wonke kodwa umnotho lo kawusebenzela umthwakazi usetshe usebenzela abantu nje kuphela nxa kuthi kuyakhulunywa bona thina siyeqiselwa kuphela ngabantu abazenzela umathanda sesifiso sokuthi lathi singumthwakazi sibe le kusasa eliqhakazekileyo sihambe emathareni abukekayo sibe lamagetsi sibe lento yonke lathi kubonelwe kithi kuphela kumthwakazi sibe labameli abaqotho hhayi ukuthi kusasa uzabona sokulenye iphathi kusisa kulenye iphathi ngingathi ukuthi umbinyaxabanisa loba njani ngibonge kakhulu abalaleli bonke nje indawo ngendawo
labo bekung abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Intatheli zindaba zakwele Uganda zinanze usuku lwe Press Freedom Day izolo zikhonona ngokuhlukuluzwa nguhulumende walelo lizwe. Intatheli zakwele Somalia zona zinanze lolu suku ngokucela ukuvikelwa nguhulumende ikakhulu ngesikhathi lesi kulungiselelwa ukhetho. Singene udaba oluphathelane leMelika. Inkisela edume ngokuphathisa abahluphekayo emhlabeni jikelele, umnumzana Bill Gates lonkosikazi wakhe uMelinda bathi sebesehlukana ngemva kweminyaka engamatshumi amabili lasikhombisa 27 years betshatile. UBill Gates nguye owasungula inkampani yamakhompyutha iMicrosoft, njalo loMelinda basungula inhlanganiso yeBill and Melinda Gates Foundation ngo-2000 ngenjongo yokuphathisa abantu abampofu emazweni asathuthukayo. Kuze kube namhlanje sebephathise abaswelayo ngemali engena ku 53.8 billion US dollars esetshenziswe kunhlelo zokudla ezokutholisa abantu amanzi ahlanzekileyo, ezempilakahle kanye lezinye ezitshiyeneyo. Kumbiko abawethu leyizolo ababili laba bathela nxa sebesehlukana bazaqhubeka besebenza bonke kulihlanganiso. Sixoxele hlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Engakutsho mina ngokuhlukana kaBill Gates loMelinda Gates ukuthi kuyadanisa kakhulu, ngoba ngabantu abangama role model, ngabantu abafamous abaziwayo kakhulu umhlaba wonke jikelele. So abantu they look up to them njengabantu abayi role model. So ma sebesehlukana kuyadanisa kakhulu, nekuzodanisa kakhulu ebantwini abaningi. Kodwa esikwaziyo ukuthi isikhathini esiningi esikubonayo ngaphandle akusikho okuyabe kusenzakala ezindlini la, ukungazwisisani yinto esukuye ibe yinkinga kakhulu. Kodwa kibo angeke ngitsho ukuthi kungabe kuyizindaba. Kwesikhathini esiningi emzini la abantu kuba lama-argument ngendaba zezimali lani lani, but angeke ngisho ngithi kibo yikho ngabe kwenzekile, ngoba imali balayo sibili eningi kakhulu, ngoba bayayidistributa yeza abahluphekileyo. So asazi ke mhlawumbe omunye wabo uzosho ngokuya kwesikhathi ukuthi imbangela yini eyenze bahlukane.
Ababili laba bathi lanxa nje sebehlukene bazaqhubeka besebenza ndawonye kunhlanganiso yabo ephathisa abaswelayo. Ubona besenelisa yini ukusebenza bonke, kumbe sizabona kuchitheka lalinhlanganiso nje njengoba sokuchitheka isitshebo?
Ngokubona kwami ngibona ngathi foundation yabo izoqhubeka, ngoba I think bonke bobabili bafaka isikhathi eside kakhulu befocusa kuyo ifoundation yabo. So I think based on indlela aba operate ngayo in terms of ukurana ifoundation yabo, ngibona ungathi bazoqhubeka besebenzisana. I think ngabantu asebemachua abakhulileyo, angiboni, I think ukuhlukana kwabo kuyinto abavumelaneleyo bobabili ukuthi maybe yikho okungcono siya phambili. Angiboni ukuthi kungaphinde futhi kuphazamise ifoundation yabo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusase. ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Idale lesenethi likhangelelwe ukuvota namuhla phezu kogwalo lweConstitutional Amendment Bill No. 2. Ibandla leMDCT lisithi kaliboni amalunga alo evotela libhili ngoba ilezigaba abangavumelani lazo. Kubhubhe abathathu ngeCoronavirus eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.